soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ngombonami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esikhuluma ukuthi banike contract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign airport outrage noma ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla leZANU-PF, akulamuntu ozavotela ibandla leZANU-PF ngomnyaka ozayo, ikho ke lizanqoba
I-commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Manyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elile hawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokho kubangele ukuthi uZulu wesigaba semandebeleni avungame ngazwilinye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elile hawu. Sixoxele intatheli zindaba uzenzele Ndebele njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elile hawu lisethulwa.
Ngombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esikhuluma ukuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign airport outrage noma ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe kabahloniphi especially abantu bangapha esiNdebeleni. Ngoba ungabala istatement lesana sivele nje asilangqondo ngoba akula muntu ongathi yena ngemva ukuthi isign iliyane ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayitemporali so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhiphe isayini etemporali baphinda bayireplace ngenye isayini etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abachabe omba abathabanga ngendlela abangahlonitshwanga ngayo ngohulumende weZimbabwe. Mbona ngani bebesizwa amanzi ngomuntu nje bade siza ukutshona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunyangakwenza ewea abantu ukuthi bazamphendula bethini, kodwa nje hayi uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazavisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abakaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudizayinwe eyinye isign yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuya nehanda airport ya Kubulawayo kumbe befake umongameli welizwe kwasekuthiwa airport si Emmerson Mnangagwa airport ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo ikudiliza imbali yamaNdebele ukuthi nje kungabila anything amaNdebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungela imali kungela anything kungela sithombe zikamzilika singela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sona sibona umbuyane handa sona sibona Great Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbe sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuye le yini sign engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikuchitha imbali yemathebeleni bazimisele bona ngishona nationalism
uzenzele Ndebele intatheli izindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesite ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo abanye abagqugquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla le MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngiyabonga baba Chris Gande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu lichichwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanye ngani ungumkhokheli omele amaNdebele iqiniso ukuthi ihawu lichichiwe nje airport kuzinanzelelwa njalo kuqitshwa imbali yamaNdebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imibhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhetshu uzananzelela ukuthi silayo ibhetshu of lalaphansi silayo ibhetshu of gatade silayo ibhetshu of empandeni layo ibhetshu yasepupu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi lobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathela umhlabathi ke ukukhitshwa kwehawulele airport Kizan PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuthi lokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sihlengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethu inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi Zanu PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amaNdebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingapi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithe lepikitsha likambuyane handa okutshengisa sobala ukuthi kufishwa eyethu imbali ngapha kuvuswa eya emashonaland khona ngale ngoba umbuyane handa uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semaNdebeleni kumele kube indlovu hathi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanisipala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lathi njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yezanu PF yathi indlovu ingilunye nyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe soke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yethu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu yacitshwa ngabomo kuphonyothwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibiyindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhi ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ikatesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi izanu PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singaba kamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le-MRP kuge waba labanye abebandla lezanu PF okuthiwa bathi ibhakane lehawu lomkhonto lendugu akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleli liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hathi isigaba yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphonguvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo, ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu lokho kuthiwa yi-consultation, ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indizamchina likahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona, ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo, iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo. Kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo anikeze lezi zizathu zokuthi lolu phawu lukhishelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yikweyisa ubuntu besiNdebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelela singakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisananga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samaNdebele sizwe sidelelekile ngokukhitshwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobuNdebele, alilani lensika yamaNdebele. Yebo, sengike ngiyezwa abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade, kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awo kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu, okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela, langaphandle kwezi Zimbabwe lapha eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrica alalo ihawu. Lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrica yonke. Kungakho angiboni ukuthi ubuNdebele busuke bungene ngapi lapha, ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula yindlovu, simazi eyindlovu. Yikho lokho le dolobha lakobulawayo uEmblem yalo coat of arms yalo lile ndlovu, hathi ihawu kuphela. Ihawu eliku emblem yakobulawayo liqinekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi, kukanti ele Harare yilo eligcweleyo. Lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele. UbuNdebele sibazi bungendlovu, yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu. Kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo ukuthi bona bavele uhulumende abasamthembi, kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu lanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu, kodwa ngenxa ukuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
UMnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti i-voters roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million kuzigaba zonke zelizwe. Abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwesigaba semashini. Flamingo. Isigaba seMatabeleland South yiso esilabavoti abalutshwana 266,581. Kulandele esakoBulawayo esilabangu 270,629. Isigaba seHarare yiso esilabantu abanengi 949,782. Kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezanu PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe lo councillor weCCC wobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma by-elections lapho kunqobe khona ibandla le Citizens Coalition for Change kuma councillors la kuma members of parliament inkombandlela yalokho okuzenzakala ke ngomnyaka ozayo u-2023 kuma general elections kusobala ukuthi ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla leZanu PF akula muntu ozavotela ibandla leZanu PF ngomnyaka ozayo. Ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla leZanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona yibo abazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu zathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika i-6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu ke sibhalisile abatsha labantu abavele bebhalisile bazavotela ibandla leCitizens Coalition for Change ngoba sokusobala ke ukuthi ibandla leZanu PF lehluleka umbuso kaMnangagwa wehluleka ngoba abantu sebehlupheka ke kwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe. Sokunzima kakhulu yikho kangiboni ke ukuthi kulo muntu owavotela ibandla leZanu PF ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza kansila ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi iZanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by-elections lawo.
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa ke kumabonakude kwiZBC kabakhitshwa njalo kumaphephandaba ke kaZulu ke kanjengabo Chronic labo Herald. Ungabona bekhitshwa ke kwimidiya yena le yestate babe bethethiswa bethukwa. Yikho ke inhlelo abazenzayo ke kabakazikhitshwa ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo ukwenza inhlelo kakhulu ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala ukukhona bese kusiba khona njalo ukuqilibezela ke kuma votes ngaso kusenza i-tallying kunengi ke kwenzakalayo ke ibandla leZanu PF laqilibezela kodwa ke i-tsunami ekhona ezayo ngomnyaka ka 2023 lanxa bangazama ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana beZimbabwe bazabe bephume ngobuningi babo kuyavota. Siyathembisa abantwana beZimbabwe ukuthi ke phumani ngobuningi lihambe ke levo vota lingavota ke iZanu PF yasozene elithe ukuqilibezela ngoba iyayibidlo kumangalisayo njengalokho kwenziwa uLungu eZambia wadliwa over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla leCCC njalo engukhansila wedolobho lakoBulawayo. Kodwa ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le Central Committee yaleli bandla uthi ibandla leCCC liyazikhohlisa.
Ngifika ngeke ukhetho lolusanda kwedlula solufuna umuntu olukhulu lesifisa ngelisho lokukhangela ngendlela oyifanisini analysis of figures, the analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona lokho ngisho ukuba ngakukhangela ukhangela ukuba iqiniso mina elo ngisho lakathi ngona kuyafanana le NDCA iyayivele ikhona naleya ivele ine stronghold yayo kuma urban councils kumbe ama urban constituencies bavele bahlala bengabantu abanqoba khona lapho kodwa benqoba ngamanamba aphezulu amafigures aphezulu kakhulu kathesi singakhangela ukhetho oludlulileyo ukhangela amanamba abo abavotele ngawo la manamba ethu esivotele ngawo uzabona ukuthina lapha kuma urban constituencies lapha lokushikisa amanamba alokhu estanda okutshengisela ukubana kulento eqondileyo esiyenzayo kumbe abantu sebezwisisa okungcono kulalokhu abazwisisa ngako ngo-2018 okutshengisa ukuthina singayala lokusebenza kuhle labantu laba banengozi yokubana kulamanye amasipedlela sebasuthelele wona ngoba sosenze into ecushwa ngumphakathi okhona khonapho lapho abahlala khona kampen 23 bazabona sibelahlekele ngamanye ama-contract akazebelawo kuqala njalo lamanye ama-councilsin akazebelawo kuqala.
Lina njengezano PF baba Juma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa kuma by elections. Ilokho okwenzakeleyo kulikhathazi lanxa nje lisithi lidobhile lapha lalapha.
Akukhathazi ngisho ngoba yabona ama-dynamics amaningi abasizakala lapha elizweni lokungafikisa information kusho ebaini ngabe kungokunye izinto okubangele ukuba izinto zezimeke ngendlela ngale ezime ngayo kuningi osukwenziwe nguhulumende lo omusha ubaba uMnangagwa kodwa ukhangelisinza izinto zokwenza nezi ezihle ezenziweyo ase zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazizibona kuhamba njani into adivamileyo ukuthi bekulokhu kufakwa i-perspective e-opposition social media nasebantwini abantu abaningi abalaleli i-zedisl balalela ama-registration nanawanje abo-27 nalani iziningi kubalulekile ukuthi baleka ekufikeni kuma-stations abanale athi sifake umbono wethu njalo sifake abana siyenzani sesingaphi kodwa-ke kathengi loku ubona ukhuma lani la sesingena ku-studio7 sesingena kwamanye ama-publication njalo sesingena ngaku-social media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho ukuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kagetsi eyezesa ebikwa isile sikwelede se-$37 million. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Chirume owayengumholi webhodi yenkampani yengcingo e-Net1 ukuthi abe ngusibalukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Singele ku-Studio 7 salibona nonke abasakazi abahle. Hayi, sijabulele ukusethulela indaba ezinhle zilesiqiniseko njalo manje. Hayi, siyabonga nami ngokuqhaba kwesibili kodwa ngeyizwe yami i-voice note layibalwa manje. Hayi, siyabonga ngomsebenzi oyenza. Singathi Nkosi ngalikhokhelela isinikeze indaba njengokuba zinjalo. Amen, siyabonga.
Salubonani balandeli Studio 7 okhulumayo ngondlovini kolese Botswana.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 libengelelwa nguMoses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Hawu madoda, ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele. Njalo futhi singamandebele sinjalo sifana layo yonke imhlobo lapha ezimbabwe. asikho special thina yibo and akekho umuntu o special kudlula thina lati kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela likwenza kubukeke sengathi thina amandebele o as umthwakazi special than any other emhlobo lapha ezini njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona njalo lezi yasikhathe zilakudala ezokuthi kuleshona kulendebele kula wathwathi sezadlula kudala abafowethu ngakho nyalicela alizame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizanu PF izanu PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe hayi ukuthi umshona oro esikanjani if I am not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zegugurawundi umfana omncane ongaziyo so lithini ngalokho lina lithi kumele ukuthi ajeziswele izono zabo khokho babo hayi akusebenze kanjalo njalo bafowethu into okumele siyenze manje ukwakha asakheni singadelizi ngiyabonga
salibonani salibonani basakazi baka studio 7 yani lonke balaleli baka studio 7 engithanda kakhulu mina ngikhuluma ngilapha elibhani emakhaya sibili ngithi ah izanyu bengabanye abantu sibili hayi abethi nje basuphele ukwenza la ilo kuze izanyu siphele ngekwenzayo ingenye esila lebasisibona ukuthi hayi akulaludo 2023 yalo nqala ukhule cabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiya sike 2023 uzasenzela ukukhulu wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngecampaign yokucela amavoti kuphela thina sikudinga ukuthi kalungisilizwe ngoba ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti kona lelungiswa asikukhanyeli phakathi kwesikhathi yabudlela imali ngazodinga izandla khona ukukhumbula ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngezinto emlonye kodwa ungakusihlela isizwe emlonye ukuthi kudlile sesiphelile isikhathi zanyu esiphelile isihlobo zami hayi selibusile 42 years sina udedelwana hayi sokuphelile phumani bo phumani maxhegu lidla amapentini seliluphela akulalo yedwa omutsha phakathi kwenu kwele zimhlophe nke yebula ibimbi sonke sayilwa hayi hlalani phasi makomrade
sanibonani sanibonani kustudio 7 sanibonani kustudio 7 okhuluma ngoJ Moyo ngajabula le audio uma engafunda la nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi labantu bezanu PF waye ma kumele ukuthi baqhathe even ama-conductor oyini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5O level lokuba ngu-conductor kudingeka i-5O level liyabona ukuthi into abayenzayo ngcono bazenzele into zabo ikudelelwa khona lokho sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe siqhathe kuphela kungazange kudingeke into ezinene
ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi bethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka mina ngingubusani Mika obuya kwesigangatsha ngidlulise lami umbono wami lapha kumapolitician ngithi-ke asibeni iqembu elilodwa sijoyine i-CC silwe nesitha esisodwa singangeni ngapha nangapha silwe nesitha esisodwa uma singalo lesitha sethu lesizanu sisinqobe sesiqala-ke ukuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho yabo usukhona ngoba ngigcike kakhulu iqembu lezanu hhayi siyahlupheka kakhulu ngaleli qembu kambe shuwa singaze sisebenzele i-government na amakhombi la emithova kusebenzela i-government bazi khaphaza bayenza yonke into sibili hayi izanu hayi ayiphumi ehlulekile sibili bengifuna kubeka lo umbiko wami uhambe uyozeufika endlebeni zakhe nomnankakho uyehlulekile akayehle esikhundleni ayehle sibili izikolo ziyadula asiholi isikolo i-school fees siphezu kwale mali esiyitholayo siyithole ngaphi imali sidle ini sigadeni masemsebenzini hayi government emnankakwa hayi you must fall down
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Bakwethu isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amandla okumanyana kukaZulu esigaba seMandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport. Ibandla le-CCC lithi unqoba kwalo kumabhayi elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.